lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Uziphathelene mfundisi.
Ngiyithathele phambili indaba yethu labe sabala khona kuLuka chapter 16 verse 1-10. Ngizathanda ukuthi besiyikhangele uverse 2 wakhona lapho kuthi khona, wambiza wathi kuye, kuyini lokhu engikuzwa ngayo na? Landa ngobuphathi bakho ngokuba unyele usaba ngumphathi. Liyakhumbula kubana uJesu lapho wayekhuluma ngomuntu owayeyisicebo owayenothile wadinga umphathi ubana amkhangelele impahla yakhe. Kwase kukhanya-ke impahla le yayingasaphathekanga kahle. UJesu abesesilanda ngobuphathi bakho ngokuba ungeke usaba ngumphathi. Ngendlela uNkulunkulu lokhu akufake ezandleni zethu, kumele sikuphathe ngendlela enhle ngoba angagcina esisusa kulokhu esigwaba ngakho, esijabula ngakho. Kuthi kulowo mphathi, landa ngobuphathi bakho ngokuba ungeke usaba ngumphathi. Bakhona-ke abangabaphathi kumazinga empilo athiyeneyo abangafanelwanga yilezo zikhundla abathi baziphethe ngobana kabenzi kuhle. Yikho utsho uNkulunkulu lapha uthi yilowo lalowo ongumphathi ngendlela angumphathi ngayo nxa engenzi kuhle uyagcina engasomphathi. Abantu bangacabanga ukuthi abaphathi laba abaphathi beziqinti, abaphathi bemisebenzi, bamankampani, abanye bathi yebo kambe kungaba njalo. Kodwa lasemagumeni lapho esihlala khona, abazali labantu abadala asebekhulile ngabaphathi balokho okukhona. La bantwana labo nxa bekhula kancane kancane baba ngabaphathi bezinto zalapha ekhaya. Ngenye indlela yiloo lalowo kulendima okumele ayidlale empilweni zalabo ahlala labo lezitya lalokho abalakho emizini yabo. Kambe nxa ungumzali uye bonakala usuthengisela abantwana izidakamizwa, uthi kuthiweni uNkulunkulu uyabuka esezulwini akukhangele, athi wena lapho kuwe akusela buzali, akusela kuba ngumphathi walokhu engithe ukukhangele. Labo abantwana nxa sebekhulile, sebezwisisa, sebeqedisisa impilo, banendima okumele bayidlale ekukhangeleni ikhaya ubana liba likhaya elihle elifudumele, hathi ikhaya lomsindo, ikhaya lokulwa, ikhaya lengxabano, ikhaya lokwenza lokhu okuzwa ngekhanda lakho. Kuthiwa belanda ngobuphathi bakho. Ngingasatsho-ke laba abalezikhundla abangabaphathi phathi emphakathini, abangaba ngokhansila, abangaba yini ophathi ntabo bakahulumende, osobhuku, ofolomani, osupervisor, ingabe yini, bonke abantu abalolutho abalukhangele ngaphansi kwabo ngenxa yethuba abaliphiwe uNkulunkulu kumele bakwazi ukuthi balomlando wokwenza kuhle. Lanxa uNkulunkulu ebabuza ethi landa ngobuphathi bakho, ube laso isibindi, kube liqiniso ubana ngumphathi oqotho, umphathi oqinisekileyo, hashi ochaphaza lokhu okubandiswe uNkulunkulu. Asikhuleke kuNkulunkulu olungileyo thina esingabaphathi mazinga athiyeneyo, sifundise ubuphathi obuhle. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.